Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ekuseni ziku 22 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sasihambeni sonke ngobuningi nje liye kuzwa ukuthi uMinista weFinance uthi ibudget leyalo nyaka izabinjani. Ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu uma sekufika emahofisi nabo babambisanga ukuthi balilandele kodwa khonoko kuqakathekile.
Idale lephalamende lisungula lamuhla uhlelo lokuthapha imbono kaZulu ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibudget yomnyaka ozayo.
Okwamanje asikafake iprice straight ngoba lapho esiyithenga khona thina sithenga ngamarand. So sizazama ukubona nxa sithengisa ngamabhondi kumele sithengise malini ukwenzela sikwanise ukubuyela siyewoda. Isilayo kathi ezingeyo esidola isidola 40 ililitha ipetrol then ngamarand abo 20 rand.
Izakhamizi zemanama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwamabhondi not.
Kanti ukufa kwabantu abangu-60 kuze kudinga ukuthi kuze kuyedingwa ama-international commissioners. Ukanti sile ndaba ezifana labo Gugurawundi as okwafa khona abantu abaningi ababalelwa kubo 20,000 kodwa azange sibone kufakwa i-commission efana laleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono etshiyeneyo ngokwenzakala phambi kwe-commission eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ihluze udlakela olwaba khona ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye zizozezwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lisungula lamuhla uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo. Amalunga edaleleli akhangelelwe ukusungula lolu hlelo endaweni ezivalisa iKariba, Chinoyi, Kwekwe, leGweru lamhla ekuseni engakayi kwamanye amadolobho. Amanye amalunga la akhangelelwe ukuthi azakwenza imihlangano ezabelweni zeMatabeleland kusukela kusasa. Iningi lithi imihlangano le kayincedi lutho ngoba uhulumende uzilungisela ugwalo lokusetshenziswa kwemali yelizwe engathathi imibono evela ebantwini. Ake sizwe unkosazana Thavita Khumalo umkhokheli wamabandla aphikisayo edalela iParliamente ekhuluma ngemihlangano lelo Gibbs Dube weStudio 7.
Okwenzakalayo vele nyaka wonke kuqakathekile ukuthi singene kuZulu simazisa ukuthi ibudget ininjani ukwenza uZulu asinike imbono yakhe. So okwenzakalayo ukuthi abameli beParliamente bayabhoda iZimbabwe yonke behlangana loZulu. Kodwa mina engikubona ngazani impambaniso yikuthi kugcina kusiba ngabantu bebandla le-MDC labezani bese ungazani sokuliwa kulomnyaka ngicela ukukhuthaza abantwana baseZimbabwe sasihambeni sonke ngobuningi bethu liye kuzwa ukuthi uMinister weFinance uthi ibudget yalo nyaka izabini njani. Ukwenzela ukuthi lani lifake imibono yenu. Yebona yenu yaze lifake imibono yenu uma sekufika emahofisi nabo babambisanga ukuthi balilandele. Kodwa khonoko kuqakathekile ukwenzela ukuthi kusinika amandla uma sesibuya ePhalamende sezibuza amaminista imibuzo lena esiyibuzayo ngolesithathu ukuthi kanti angithi abantu bathi kanti ngani ngakukulandelanga kanjani. So siyalikhuthaza lonke ukuthi libe khona. Akunakakelile ukuthi usebandleni lithi lanxa ungalandeli ezombangazwe kodwa ibhajethi yimpilo yethu sonke. Asambeni siyokuzwa ukuthi basiqambela aphi amanga.
Ye, siyabona ukuthi esikhathini esiningi abantu bathi vele konke abakukhulumayo akufakwa khona mpana-ke kugwalo lwebhajethi. Ngakho-ke uncedo lwakhona kuvele kuyini?
uncedo lakhona kuyikuthi angithi kathe silibonile ukuthi kule munye umntwana waseZimbabwe okubone kuqakathekile ukuthi ayethatha udaba lophosa aluhambise e-constitutional court ukuthi hayi boliyephula ilungelo lami ngendaba yesisekelo sombuso. So lani njengezizalwana zaseZimbabwe lapho lifika likhulume khona bangayekeli ukukulandela ngoba kubhaliwe esisekeleni sombuso. Hambani liyebabophisa lile mvumo njalo kulenza usuka kudinga ukuthi udinga amagqwetha. Kulamagqwetha okuthiwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights. Bona labo kawubhadali yona ipeni lesikhala. Okwenzayo nje uhambe uyebabona ubazise ukuthi hayi bo thina sasikhulume sathi kanti ngani ibhajethi isiphume ithele lilungeleleni lona lelo.
Ye, soke nxa sokubuya ke imbono yabantu, wena ngokubona kwakho njengoba siwahlala siletha leParliament wakubona konke lokho. Ubona imbono yabantu ingafakwa kanjani khonapho ke kubudget?
Imbono yabantu kathesa ukuthi indlela engafakwa ngayo. Sonke siyazi ukuthi iminyaka yonke ngu-38 izana kazi ilalele ukukhulunywa ngabantu. Yikho ngisithi bangahamba bayexoxisana labameli beParliament bona ababe khona khonapho. Kulobufakazi ngoba silabantu abazabe beloba ukukhulunywa ngabantu. Kulobufakazi ukuthi lanxa ezesiya ekhoti umuntu ozahamba nalo. Kulobufakazi ukuthi sathi kazakhuluma kodwa kabasilalelanga. So thina sithi kabasilalele ngoba lilungile lethu ukuthi bayentshintsha izinto eziza kwenza ukuthi uZulu aphile kahle ngoba kade siyaphe sikhuluma kunjenje yingxabangxoza ephandle la ngokuthi uhulumende kanalele ukukhulunywa nguZulu. So ngibona ngazani bafunda ngokuthi kumele bayebotshiswa. So yikho sokusele kade ibe lokhu libabophisa baze bazi ukuthi uhulumende kayisibo bona abakuhulumende, uhulumende nguZulu.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umkhokheli wamabandla aphikisayo edale leParliamente ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma owayelilunga ledale leParliamente emele iphelandaba Mpophoma ekubandla lezanu PF. Umnumzana Chuma uthi uhlelo lolu luqakatheke kakhulu.
Into lezi ezeconsultation ngizibone ngiseselilunga leParliamente into eqakatheke kakhulu abantu abamele basukume bahambe bangayeke thisi beyekele abantu abeParliament nxa bebuya laphana beyekele ukalaluli bekuzwa ukuthi uhamba njani njalo labo befake imibono yabo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uZulu asukume ayofake umbono wakhe ngoba i-budget leyi iza i-affecte wonke umuntu at the end of the day. So nxa singasahambanga khonaphana imbono yethu ayisoze izwakale eParliament.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa kuthi idala leParliament lingakhuluma labantu imbono yabantu ayijalanga ukuthi ifakwe phela kubhajethi yabo ikhona kwenziwa kuyini?
No, asiko kona lokho mnumzane njengoba ngikutshela. So mina njengabaseParliament into eyi-one engayinanzelelayo abantu kabasukumi nxa kulama-consultation lawa nxa amalungu eParliament ebuya. Mina bengikulokuzeni bengikubhodi local government noma lapho sabhoda kona zisilungisa indaba even ama-shop licenses act lani lani abantu ade bebuya bengethiwa balutshwane. Ngalo-ke osokutshengisa ukuthi ona imbono layo ibanjani iba mlutshwane futhi. So ayisiki ukuthi ona iParliament ayithathi izinqumo ezifana ngabantu ikwenze khonoko iyakwenza izikhathi zonke but uhlupho ukuthi abantu kabasukumi ukuthi bayekhuluma imibono yabo.
Kodwa imbono ingaba mlutshwane golide sibili akutsho ukuthi phela bangathatha konke bekufake kumbe ngaba mningi kakhulu abasezi bethathe konke. So nxa abantu bebalutshwane mbona ngani ngxe kungcono akunjani?
Mina ngihlala ngisithi kodwa umuntu owodwa awufani le mine isihlangane yonke imihlanu. Ngakho ke njalo nxa kukhangele koko ngithi kuthiwa nxa siba ningi kuba ngcono kulalapho nxa siba lutshwane. So mina ngibona ngazathi ukuba baningi kwethu kuqakathekile kakhulu ukwenzela ubana imvisiso yethu le scope of understanding yethu ilayo iqhele ibe banzi. Lokhu yikho kuzayenza ukuthi kona impumelelo yangibona phose mhlawumbe iphume ngendlela esiyabe sikhangele ngayo njengoZulu.
Ye, nxa ukuthi abantu sebefikile khonapho kekhulunywa ngezinto zebudget. So siyabona ukuthi okunye phela abantu babesicabanga ukuthi enxa yizinto ezingana ziqedakali zilama nombolo amaningi into ezinjalo akubatshela abantu ukuthi vele kuyabe kufunakalani.
Well into yonke ayiphonga ukuba yindaba yenombolo kuphela. Kukhona okuningi okunye okukhangelwayo mhlawumbe sithi phose njengokuthi kona imali ekhona isetshenzwe njani iniwe njani ama-ministry athiyethiyene lawo esilawo. Mina kathesi mbona uZulu kumele ngabe uyasukuma aphume akhulumele phezulu we Minister of Health ukuthi ngabe iyangezelela imali izibhedlela zithole imithi ekwanileyo, zithole izinto ezikwanileyo njengemibheda nemishina eyokwelapha abantu abagulayo. So mina ngibona ngazathi iMinister of Health iyadinga sibili usekelo lukaZulu ukwenzela ukuthi wena phose wonke umuntu ogulayo akwazi ukuthola ukwelatshwa okugcweleyo njalo okusuthisekayo. Labakhulu bethu bakwazi nabo ukuthi belatshelwe khona eZimbabwe njengomuntu wonke, kodwa lokhu kuyaphuma ngokuthi nxa iMinister of Health iphiwa imali eneleyo ukuthi ilungise izinto zonke lezo.
Ye, kulabanye abantu ababona ngazani nxa kusenziwa khonokho kuyakuthiwa hayi lezi zinto zezano kumbe lezi zinto ze-MDC kume njani.
Yiko lapho ulahleka khona oluningi lwethu khonaphana. Uhulumende nxa ebuya ngephalamende kuma-budget consultation kumbe amanye nje ama-parliamentary portfolio committees atshiyetshiyeneyo asiyo zanu PF khonaphana ecommittee yona lana ehamba ibhoda e-budget kwabana uzathola ukuthi wena bakhona ama-MP awezanu PF ye, kodwa bakhona futhi ama-MPs ozawathola abe-MDC Alliance kumbe ama-independent nxa bekhona babekhona kwabana. So i-committee ye-parliament i-committee yomuntu wonke okaZulu wonke, ngakho-ke lingakukhangeli ngokwezanu PF cha, ngokwelizwe lethu ngokwesizwe sethu ukuthi silungise njani sindawonye, asikho kwamabandla nxa sesifike ephalamende ngale. Sesiwakhiphile amabhathi lawana ebesiwagqokile sikhankasa, sesigqoke amabhathi awusebenzela ukuthuthukisa isizwe sethu.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma owayelilunga ledale lephalamende emele iphelandaba Mpophoma ekubandla lezanu PF. Ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele ye-Breast Cancer Awareness Month. Ngakho-ke, umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulo msebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhlaka-22 Mfumfu kusiyafika umhlaka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Ukusilela kwamafutha okuhambisa izimoto kuyaqhubeka elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo, osokubangela ukuthi iningi labachayeli bezimoto liqede amahola ambalwa lifolele amafutha la. Amagalaji amaningi abikwa engatholi amafutha lawa asetholwa ngamalutshwana lapho okwanda khona abachayeli bezimoto bethemba ukuwazuza. Abanye basola abanini bamagalaji ngokuthengisa amafutha la ensitha ukwenzela ukuthi abawathengayo bephinde bewathengisele abawadingayo ngentengo ephezulu ukwenzela ukuthola inzuzo ethe xaxa. Ukusilela lokhu sokubangele ukuthi abachayeli bemichova bekhweze imbadalo yabo isuka kumasenti angamachumi amahlanu i-50 cents isiya phakathi kwengamachumi ayisikhombisa kusiya kudola elilodwa i-70 cents le-$1 ngoba besithi labo amafutha ezimota ayabadulela. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwempahla ebalisa amafutha okupheka lokunye kanye lokukhuphuka kwentengo yalezi mpahla. Ezinye izitolo zibikwa zingamukeli imali yama-bond notes zifuna amadola eMelika, kuthi ezinye zikhweze intengo kakhulu kwabathenga ngama-bond notes langabo EcoCash. Abapheka izinkwa bathi silakho ukukhwela siyefika kumadola amahlanu esisodwa ngoba ingqoloyi isilela. Ezinye izitolo sezivaliwe kwesikhatshana ngenxa yohlupho lolu. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi konke okuhluphayo lokho ngokwesikhatshana nje, njalo okuningi kuzalunga kulandela inhlelo uhulumende azisungulayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi okwenza uhlupho lolumemetheke ngabathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni. Uthi uhulumende uselawo amabizo abantu abenza lokho, abagoqela ababeyiziphathamandla zikahulumende, kukanti usalungisa umthetho wokuthi babotshwe. Kodwa ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungise impande yalolu hlupho, ngoba abantu sebezama indlela eziningi zokuziphilisa ngenxa yengxabangxoza ekwezomnotho welizwe. Kusenjalo, izakhamizi zeManama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ezansi eMandebeleni, umnumzana Bednico Ncube evule igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Intathelizindaba yethu Albert Ncube obeseManama eGwanda South usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uhulumende wakulele phethe sithi amandla we-bond notes alingana ledola labemelika, ngolwesihlanu umphathintambo obona ngezenzakala ezansi eMandebeleni, umnumzana Bednico Ncube uvule ngokusemthethweni igalaji elithengisa amafutha ezimoto eManama ngamadola emelika kumbe irandi laseSouth Africa kuphela. Esethula umbiko wakhe umnumzana Ncube obengumhlonitshwa kulomkhosi, uthe ukuvulwa kwaleli galaji kuveza obala ukuthi leZimbabwe livulile amathuba amabhizimusi phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kungenani lokuthi leli galaji lithatha ama-bond notes, uNcube uthe lizasiza uZulu kanye nenhlangothi zikahulumende.
Abathena izabizwa kuthiwa yiManama service station, silivule okusemthethweni. Angifuna ukuzwa ukuthi kusuka lamhlanje Dr. Hobel akulafuwelo ngaphi ku-ambulance khona ifuweli nazo isinywa lapha iManama.
Lo mcimbi obumuhle ilanga lonke usuke wajikisa ngesikhathi imoto seziqala ukuthela amafutha. Abathayeli beyikobetshelwa okokuqala ukuthi leli galaji kalisoze lamukela ama-bond notes. Abathayeli bezimota iningi labo kungabathovisayo bebefike emadabuka kusa kuleli galaji belethemba lokuthi bazathela lawa mafutha asetholakala nzima kulezi nsuku. Ihlekana labatshayeli bemthovu abasuke bayacela umnumzana Ncube ukuthi angenele kulolu daba, kodwa kubikwethelayo kungaphezu kwamandla akhe. Sixhumane labanye besidla amalahle. Abathayeli labo abatshengisele ukukhonona kwabo ngokuvimba leli galaji ngezimota bagcine bethelelwa amafutha la nge-$2 yama-bond ukuze basuke, kodwa imibiko esilayo iveza ukuthi abasaphindanga bathatha ama-bond kusukela khonapho. Ukansila ka-Ward 17 umnumzana Ephraim Nyathi udule themba lokuthi ukuvula kwaleli galaji kuzathuthukisa isigaba seManama.
Abantu bevula i-black market, sili ipetroli nama-prices angayisiwo, i-transport ibidura because i-transport ibifuel ibikhatshana. Abantu they could walk from here up to maybe Guyu ukuthi bayethola i-transport, zesibhedlela zisile kungenazelela nxa ipetroli ibilingekho, i-ambulance cannot move. It's a relief anyway, abantu emathikini akhona lapha e-Ward 17 lakuma-communities.
Umqondisi we-Topic Investments abanikazi beManama service station umnumzana Tiseso Sibata uveze isizathu sokungamukela ama-bond notes.
Okwamanje asikafaki iprice straight ngoba lapho esiyithenga khona thina siyithenga ngama-rand, so sisazama ukubona nxa siyithengisa ngama-bond kumele sithengise malini kwenzela ukuthi sikwanise ukubuyela siyewota. So sisazama ukulungisisa intengo yangikhona kajesi, asikaphumile ntengo e-right eyama-bonds esilayo kathesi nge-US dollar, isidola 40 ilitha ipetrol then ngamaranzi ngabo-R20.
Iningi labathengisayo kulezi nsuku alisamukela ama-bond notes Otha kudala ukuthi iningi lezisebenzi kuleli lithi selifuna ukuhola idola lemelika. Amandla ebond note aqhubekela phambili esiwa mihla ngemihla lapho kuqathaniswa ledola lakwemelika. Ukusilela kwempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota kuqhubekela phambili loba nje uhulumende phethe sithi kuzalunga. Ngimele iStudio 7 ngiseManama ngi-Albert Ncube.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Izizalwane zeZimbabwe sezifeze imbono etshiyeneyo ngokwenzakala phambi kwekhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ihluze udlakela olwaba khona ngemva kokhetho kwalimala abantu kwathi abayisithupha balahlekelwa ngumphefumulo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabancoma i-commission ekhokhelwa ngumnumzana Halema Monklante owayengumongameli wakwele South Africa ngunkosikazi Sithembiso Nyoni omele inkayi South edalele parlamente njalo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezamabhizimusi athuthukayo.
Mina ngiyamncoma kakhulu President Mnangagwa ukuthi uyifakile le-commission. Engikuthandayo futhi ukuthi ayisibo bantu beZimbabwe bodwa, asiba bantu be-Afrika bodwa, sifake labantu abavela ngaphandle kwelizwe, ngaphandle emazweni, ukwenzela ukuthi sibe leqiniso ukuthi it's fair and objective. Sithemba ukuthi abantu abazathola belecala la kabe kumele ukuthi bajeziswe ukuze abantu babone ukuthi akuvunyelwa ukuphonga ukwenza abantu babe lobudlwangudlwangu.
Kodwa ke amabandla aphikisayo athi akulalutho oluzaphuma kukhomishini le okukhanya idlelana lebandla lezanu PF. Umnumzana Njabulo Ngwenya, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party, uthi kwakumele kwenziwe uphenyo olufanayo emathebheleleni lenkabazwe kuze kubulawe abantu abacatshangelwa ukuthi bafika inkulungwane ezingamashumi amabili libutho le-50 Brigade.
Sicabanga ukuthi thina is just a public relations stunt enziwa yizano PF just ukuthi igeze ukungcola kwayo njengoba linto yenzakala phambi kwamehlo omhlaba wonke nje ukhangele, ngoba thina njengalapha kwelemandebeleni ziningi izinto esezenzakele kuthi kodwa ezichaywe indiva. Okusimangalisayo ukuthi kanti ukufa kwabantu abangu-6 kuze kudinga ukuthi kuze kuyedingwa ama-international commissioners, kukanti sile ndaba ezifana labogugurawundi ez okwafa khona abantu abaningi ababalelwa kubo-20,000 kodwa azange sibone kufakwa i-commission efana lale. Sibona ngathi nje hayi indlela yokuzama ukuzigeza nje ukuthi babonakale bengathi ngabantu abahle bazigeze emehlweni nomhlaba.
Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ledale lephalamende nyakenye wabumba ikhomishini yokuhlolisisa okwenziwa libutho legugurawundi elalikhokhelwa ligqwetha umnumzana Simplicius Chihambakwe. Umgabe wala ukwethulela uZulu okwakumunyethwe kugwalo olujulileyo olwalotshwa ikhomishini le. Abazi ngokwenzakalayo bathi ikhomishini kaChihambakwe yachothoza umgabe ngokubulawa kwabantu. Banyangi njalo abathi iCommission kaMonklante kayisoze iphumele mpumela ekhululekileyo. Omunye olombono lo unkosazana Thabita Khumalo webandla leMovement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule qula labakhokheli abadojwe njengamakhowa ensimini bathe bedojwa laba bantu ukuthi bazikhangela ukubulawa okwenziwa ngamasotsha aseZimbabwe bethunywa nguhulumende ukuthi kwahamba njani. Kuyasimangaza ukuthi kungene uMaduku. UMaduku ube ngomunye wethu okade sincintisana kukhetho lolu. Kulobufakazi obungadingi inyanga ngoba kuvele kakudingi ukucubungula, kudinga ukuthi kuye bojwa lwana ujaha wafika kuguqa wadubula wabulala abantu abayi-7. Siyithatha njengabothi kaMtanda abadinga ubuloyi bona bemazi ukuthi umthakathi mbani. Umthakathi ngamasotsha eZimbabwe athunywa ukuthi angene emgwaqweni ayedubula abantu ababezihambela. Njalo isisekelo sombuso seZimbabwe sica sicile sithi sona silelungile lokutshengisela nxa kulento lento engani yasikuba. Sizabula kanjani umuntu ohamba wazivotela ngoba sonke siyazi ukuthi esigodleni eHarare ibandla leMDC sanqoba. So thina sikutshoyo ukuthi iCommission lana abayekeli ukudla imali kahulumende. Ngabathatha imali kahulumende nalabayidlalisayo kuCommission ingeni yethe ngamafutha enqola zomlilo. Kathesi ungabhoda lapho idrobhe nakusahambeki. Imdwendwe lemdwendwe yezimoda abantu balala khona bacethe amalanga amabili amathathu umteloke emelela amafutha enqola yomlilo. Namuhla isibhedlela sezithithi zona sezifuna sibabhadele ngama-US dollars. Apha ama-US dollars thina esingalawo. Nxa ungahamba esibhedlela njengematadey kukhathe sebesikhona nxa bekutshaje ukuthi bakuyelapho bafuna $400 but nxa ungela $400 US dollars ngcono ubele $800 ibhondi. Khathesi emabhenki kanti singahamba uyendlena akula bhondi even i-10 cents ongayithola. Abafuni i-cocash, abafuni iswipe bathi siqonde nga ngabayeke udlalisa imali banceda abantu bazakufa esibhedlela la.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi iCommission le iqakathekile kakhulu ngoba kunenye okwenzakala mhlaka 1 ngoNcwabakazi lonyaka kungakabulawa abantu libutho. Bambalwa abantu asebethule imibono yabo kuCommission le. Kulabanye abathi ibutho ladubula ezinye izizalwane zeZimbabwe ngoba lalizama ukuvimba ubudlwangudlwangu okucatshangelwa ukuthi benziwa libandla leMDC. Kodwa ibandla leli liyakulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Umculo kaJace Marabini sithi Ntunjambila. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idale lePhalamende lisungula lamhla uhlelo lokuthapha imbono yabantu ngoluhlo lokusetshenziswa kwemali kahulumende, ibhajethi yomnyaka ozayo. Izakhamizi zeManama eGwanda zijabule zaphinda zadana ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni igalaji lamafutha ezimota elingamukeli imali yohlobo lwama-bond notes. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.